sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 16 Nhlolanja 2024 ngudaba kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu zithi okwenziwe ngumsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Constantino Chiwenga ukusola uhlelo lwemunu munu scholarship ukuphambana lesekelo sombuso welizwe. Kulabantwana abane abafele emoteni abazivalele kuyo bedlala eHopeless Zone 1 eHarare lapho amapholisa athi basuke baphelelwa ngumoya wokuphefumula. Inhlanganiso ezimela amalungelo kaZulu seziveze ukukhathazeka kulandela ukuxotshwa kwabantu emizini yasebehlale kuyo okwesikhathi esedlula iminyaka engamachumi amabili 20. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu zithi umbiko owethulwe ngumsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Constantino Chiwenga esola uhlelo lokubhadalela indleko zezifundo olwemunu munu scholarship uphambana lesekelo sombuso welizwe. Lolu hlelo lwasungula ngabenhlanganiso yabantu abathandana ngobulili bunye eGays and Lesbians of Zimbabwe ngehloso yokuphathisa abakulolu hlangothi, kubika umlondolozi Ndlovu.
Embikweni wakhe lo uChiwenga uthi akula college elizavumela ukuba uhlelo lokufundiswa kwabantu laba luqhubekele phambili. UChiwenga uthi ukuthandana kwabo akuvunyezwa ngosiko lwesiKristu ngoba eZimbabwe lilandela ukholo lolu. Lokhu kusolwa ngabakunhlanganiso ezigqugquzela ukulondolozwa kwelungelo loluntu besithi akukho kusisekelo sombuso welizwe. Isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe NGO Forum uMnumzana Hubert Mandinde uthi yikuphosisa ukuthi eZimbabwe lilizwe lamaKristu kuphela esithi isisekelo sombuso sinikeza wonke umuntu amalungelo afanayo.
We are concerned by the statement issued by Vice President General Constantino Chiwenga.
Khathazekile ngamazwi kamsekeli welizwe osola uhlelo lolu. Okumangalisayo yikuba uhlelo lolu luyasolwa kodwa luvumelela abantu laba ukuba bathole ilungelo labo lokufunda.
Kodwa abokholo lwesiKristu basekele uChiwenga besithi umbhalo awubavumeli ukuthi abantu bathandane ngobubili bunye. Lokhu kuthiwa ngumfundisi Simbarashe Maringosi othi bayazisola inhlelo zonke zabantu laba.
Yinto esingayikhuthaziyo, yinto engafunwa nguNkulunkulu njengesonto ngasonto esiyikhuthaza. Ngoba iBhayibheli likubeka sobala kusegcekeni ukuthi ngasonto ekhuthazwayo. ESodoma leGomora wabhidlizwa ngenxa yendaba yona le. So kumele sithiyane lakho.
Isiphathamandla senhlanganiso yeGays and Lesbians of Zimbabwe uMnumzana Chesterfield Samba utshele iStudio 7 ukuba eZimbabwe kabakhululeki ukupha umbono wabo njengenhlanganiso.
Angikabi le mvumo yokukhuluma, angenelisi ukukhuluma ngodaba lolu.
Unkosikazi Gumisa Ibhonzo okhokhela inhlanganiso ye-Transmart Trust laye uthi bayesaba ukupha imbono yabo phezu kodaba lolu. Uhulumende weZimbabwe kusukela ngesikhathi sikamuyi uMnumzana Robert Mugabe wayevele ehlala ebathuka abakuhlangothi lwempilo kuthandana kwabantu bobubili bunye ebafanisa lezinja lengulube. Imithetho yeZimbabwe kayicaci ngokuphila kwabantu abathandana ngobubili bunye kodwa kayivumeli ukutshadiswa kwabo emthethwandaba loba emacaweni. Uhlelo lwemunu-munu scholarship olokubhadalela indleko yezifundo indawo zokuhlala emakolishini lakuma-university lwaqala ngomnyaka ka-2019. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Kulabantwana abane abafele emoteni abazivalele kuyo bedlala eHopeless Zone 1 eHarare lapho amapolisa athi basuke baphelelwa ngumoya wokuphefumula. Abathathu babo bebeleminyaka yokuzalwa emithathu njalo babalisa uAllen Busiri, uKudzaishe Tsuro loAshley Mato. Owesine nguAnotidaishe Mutize obeleminyaka emine. Isikhulumeli samapholisa uMnumzana Paul Nyathi wazise ukuthi abantwana laba bazivalele emoteni yohlobo lweToyota Chesa ngehola lechumi lambili 12 o'clock emini baze batholakala ngomnikazi walimota ngehola lesikhombisa 7 o'clock ebusuku sebefile. Uthi ukuzivalela kwabo kwenze baswela umoya wokuphefumula. Ukuthi babonakale phakathi kwalimota ngesikhathi bedinga bekungelula ngoba amafastela ayo ebependiwe. Ingozi ezinje zivamile kakhulu kwelemelika ngesikhathi sokutshisa kwelanga. Sixoxe lo mkhokheli wenhlanganiso ye Motor Industry Employers Association of Zimbabwe, uMnumzana Abednego Bebe.
Okwakuqala umntwana omncane bakufanela futhi sibajayele ukudlalela emotini ngoba phela kuningi okwenzakala singaboni ingozi le esikhuluma ngayo kathesi. Isekasonto enhle emntwaneni, especially umntwana omncane. Kwesinye isikhathi kuyekuqala-ke ukuthi lanxa kungathi ukuthi umngeni wavaleleka emoteni kungenzakala ukuthi adlalise into emazayo ephakathi kwemota kumbe angene ngaphansi kwemota wena ingene ukuthi kuyigijima mhlawumbe ke ukuthi uye emsebenzini ndese kune-emergency ukuthi ulimaza umntwana. So abantu esiningi akufanelanga ukuthi bajayeze ukuthi badlalele emoteni. Kwakuqala lokho. Kwesibili, nxa ungafika ngekhaya kulabantwana abancane kuqakathekile futhi ukuthi-ke imota uyikhiye ukwenzela ukuthi abantwana bangabi lokuvula moda-ke kungala muntu omdala. Ngoba abantwana abancane phela into eziningi kibo into zokudlalisa, badlalisa nje mahlayana bese kuthiwa lo monakalo. Ungajayeza abantwana ukuthi badlalele emoteni nomuntu emilanga ngizasithini imoto ingalamoya amaviri wonke ngoba nabana babengazi lutho besibadlala. So kuqakathekile ukuthi abantwana sibakhangele ngaso sonke isikhathi sibananzelele ukuthi kabadlaleli ezimoteni.
Yona imota nxa ufika endlini kumbe ufika ngekhaya lapho kulabantwana bababhebhe, yiwaphi amanyathelo omele uwathathe angavikela ingozi ezinje, lokho esingathi ngama-safety precautions?
Imota kwesinye isikhathi ezifika kakhulu imoto ezenziwa esimanje lezi kazingenisi umoya owaneleyo ngamawindi evaliwe, imota ilile ingadingi especially ngesikhathi sokutshisa lezi. So kuqakathekile xa ufika endlini okwakuqala ubone ukuthi imota uyikhiyile, ikhiyekile, akulamntwana ongadlalela kiyo. Kuyacwayiswa futhi xa imota ilama-wind shield especially uyashiya iwindi ele kancane ukwenzela ukuthi-ke imota ibe ne-circulation yomoya. Okwesithathu ongakwenza yikuthi nxa ungena endlini khangela uthalaze yonke indawo ukuthi kakulamntwana eduzane, ukhiye njalo imota ukusungena-ke endlini. Ngaso sonke isikhathi nxa usifika usendlini imota kayihlali ikhiye, especially nxa unabantwana abancane.
UMnumzana Abednego Bebe ngumkhokheli wenhlanganiso ye-Motor Industry Employers Association of Zimbabwe ubexoxa ecingweni loNtungamile Nkomo owe-Studio 7 eseHarare. Inhlanganiso ezimela amalungelo kaZulu seziveze ukukhathazeka kulandela ukuxotshwa kwabantu emizini asebehlale kuyo okwesikhathi esedlula iminyaka engamachumi amabili 20, abanye bengabantu asebeluphela abangasoze benelise ukwakha njalo laloba bengaphiwa ezinye indawo zokuhlala. Ezinye inhlanganiso ezigoqela e-Communities in Actions Platform zithi kulabantwana abaningi asebechiye isikolo kulandela ukuxotshwa kwemuli ezinengi ezetheswa umlando wokuzihlalisa emhlabathini kahulumende. Umphathintambo kahulumende obona ngezomhlabathi uMnumzana Anxious Masuka ukhuphe umbiko ngolwesithathu esithi uhulumende kafuni ukuzwisa abantu ubuhlungu kodwa ufuna ukususa abantu abathatha umhlabathi okungekho emthethweni eselekelela ngokuthi uhlelo lolu luzaqhubekela phambili. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa loMnumzana Stevenson Dlamini, ingcwethiko zombusazwe njalo efundisa ekolitshini le-NUST.
Uba ngihlungu ukuthi abantu nje bahlala isikhathi esendaweni bezitshela ukuthi sebesigxilile bathole ukuthi hhayi sekushukulele nguquko sebezitshela bengekho emthethweni. Mhlawumbe kuveza ukubana kumele uxwayisise umthetho olawula ezomhlabathi esingathi ngama-laws of the land, ngoba ye kukhona indawo esibona khona abanye babengama-barons kulabanye wakule esathi land corruption, ukuthi omunye umuntu wathi ngisumhlabathi engenamvumo yakhona kulamanye abangena kungenamvumo. Konke lokhu kuletha ukukhathazeka empilweni zabantu, kodwa kuyaveza ukubana mhlawumbe kusiya phambili xa umuntu ephiwa umhlabathi kumele alingisise, mhlawumbe azafake namagqwetha kuze axwayisise ukubana umhlabathi awuselayo ngosemthethweni, njalo nxa usemthethweni ungaphansi kwaluphi uhlangothi olulawula lowo mhlabathi. Ngobe sikubonayo lapho abantu abaningi sebeselangeni ezakhona phakathi kwabosabhuku nabantu belenza abantu esingathi ngama-local authorities, mhlawumbe kwakungacaci khona phana, mhlawumbe kukhona abantu abazange bakugasubhe kwezomthetho, njengoba sibona abanye abaxotshwayo basuka bahanjiswe umthethwandawo lawo kutho okumele kwenzakale. Mhlawumbe singakunanzelela ukuthi kumele abantu kathesi babe lokucwayisisa xa bephiwa kube bethenga umhlabathi, babone ukubana indawo yakhona isemthethweni baze bafake namagqwetha phakathi.
Abanye bathi lokhu kungaphathisa labo abadinga ukuthi babe bethenga umhlabathi kathesi, kodwa abakade besendaweni lezi okweminyaka bona babuzisisa ukuthi pho uhulumende na ubemeleleni aze abachiye okwesikhathi esingaka. Abanye sebeze baluphala, abanye sebe yakhe imizi njalo bezasuswa okungela mali abazihlawulwayo.
Lokhu kuyahlukumeza kakhulu, ikakhulu sikhangela abasebenzi isikhathi eside lomhlabathi. Xa sikhangela umuntu ohlaleyo okweminyaka engamashumi amabili kusuka kukhathaze, ngoba umuntu uyana seke wavunyelwa sefake naye impilo yakhe ukuthi sikhonapho, kusuka kulethe ukukhathazeka ikakhulu empilweni zabantu. Sikhangela kakhulu asebekhulile asebathiye umsebenzi bezijele ukuthi hhayi bagcinakile njengoba sebenesikhathi eside kulowo mhlabathi. Mhlawumbe okubalulekileyo ukubana labo bakhangeliswe bakithi, ngoba kuba nokuhlukuluzeka ebantwini kakhulu.
Lo ube ngumnumzana Stevenson Dlamini, ingcwethi yezombusazwe njalo efundisa ekolitshini leNust esecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Kweze Melika, uhulumende walelo lizwe usaxwayisisa imbangela yemfa yomkhokheli webandla eliphikisayo kwele Russia, umnumzana Alexei Navalny, owake wafakela ichefu ngomnyaka ka-2020 ofele ejele namuhla. UNavalny ubethwalise nzima umongameli Vladimir Putin wele Russia ngokuveza inkohlakalo ekhokhela ukutshengisela ongakaze kubonakale kwele Russia. Ubotshwe ngomnyaka ka-2021 wahlala ejele waze wabhubha izolo. Amazwe amaningi asola uPutin esithi nguye ombuleleyo. Umkakhe uthe umbone ngeviki edluleyo ejele eziphilele engaguli. Uhulumende weleMelika uthi uzaqala adingisise imbangela yemfa kaNavalny andubana ethule umbiko ophathelane lemfa yakhe. Ukudlazela lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxele olandele zombusazwe leMelika umnumzana Difa Dube.
Umnumzana uAlex Navalny ulapho okwafika khona ekuthenini ukuthi bengathi abazwani kuhle kakhulu lo mnumzana uPutin, ukuthi kungenxa yokuthi wayekhanya emelana lokuthi ngabe kakhulu ngabe ukuthi uPutin uyachiya umbuso, njalo ngabe uPutin uyayazama ukuthi azwisisane noma adlelane kuhle lamazwe angentshonalanga awe West, okuyinto uPutin angafuni ngisho lokuyibona. So yiko kwenza ukuthi agcine esembona njengesitha sake sokuqala iNM number 1 kunaphana ngoba wayebona ukuthi ngumuntu osengasetshenziswa ngama West ephakathi phakathi kwelizwe lakhe. So njengoba sisazi ukuthi uPutin ngalesi sikhathi kule high tension engakanani nxa sikhangela indaba zombusazwe ikakhulukazi indaba zempi kakhulu phakathi kweUkraine phakathi kweUkraine esetshenziswa ngamazwe asentshonalanga bese kusithi nxa sesikhangela ukuthi yena uPutin uphathana kanjani lalawo mazwe. So okwakuvele kwakusobala ukuthi isiphetho sakhona kuzagcina kusiba njalo ngenxa yokuthi nxa sikhangela ayikho enye indlela ebekade isisele ukuthi bekamenzani ngoba lokhuyana ubesembona ukuthi uyisitha esingamqedelela esingasitshenzwa amawesi simqedelele nanoma yinini.
Ngamafitshane ungathini ngoPutin ikakhulu sikhangela kunaloko okwenzakalayo? Ngumkhokheli onjani njengoba sibona lokuthi sengumuntu osebuse isikhathi eside?
UPutin uyilokhu esikubiza ngokuthi uyintando kayiphikiswa ngoba ungumuntu obona ngathi nguye yedwa olungeleyo ukuthi abuse ilizwe laseRussia noma nguye yedwa ozibona ukuthi engaqedisa izimiso lezi ezatshiywa ngabanye bakhe ikakhulukazi laba ababephathe ilizwe leRussia ngesikhathi seSoviet Union. So okuthi yena uzibona ukuthi nguye kuphela ongaqhubekela phambili ukuthi afeze izifiso zeRussia lezi abona ukuthi kufanele ukuthi zifezeke ngoba njengoba sazi ukuthi iRussia la isalwela ukuthi ngabe iyabuyela iyeba laphana ku-superpower okuyinto yena azibona ukuthi nguye yedwa o-capable of ukwenza kunalokho. Kukanti kodwa-ke amazwe kufanele zivumele ukuthi elizweni abantu nxa abantwana bezalwa noma abanye nxa bekhula bafanele baphiwe amathuba labo ukuthi babuse ilizwe ukwenzela ukuthi kube lenqubekela phambili elizweni.
Umnumzana Tifa Dube ngolandela ezombusazwe welemelika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esengilandi.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Nesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America, silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America, silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Okwamanje wathi sizwe abanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo.
Sanibona sanibonani basakazi abahle basakazi beStudio 7 nina enisisakazela indaba lisemazweni akude, siyabonga manje. Bengicela ukubuza mani yazi kulamalanga asekho into engiyizwayo, angisezwa lutho. I'm out. Angathi ngingenza njani ukuthi nami ngithole ukuthi ngizwe ukuthi kwenzekani ezweni. Ngiyathanda ukwazi ngentela ngempela okukhulumayo ngikhole. Ngibonga kakhulu uma umyalezo lo ungafika kinina labo basakazi. Ngiyabonga kakhulu.
Studio 7, Studio 7, umnqobile umfana wase St. Luke's. Intsha badala ayisukumi ilwele inkululeko, ayisukumi ilwele izwe. Kambe ma kuthi umuntu umdilizela umuzi uyosuka ayehlala kubloom ngoba ma umqotshe endaweni kufanele ukuthi ubekwazi ukuthi uyahlala phana, umbeka laphana ngoba wena umqotshi. Hhayi, intsha ayiphakamisi ilwele ilizwe madoda, kunzi ilizwe sibanjwe izigebengu nqe, izigebengu zikidnapping ilizwe mpela ukuthi asila chance. Siyintsha asike siphakameleni phezulu.
Studio 7 njani balandeli nabasakazi. Eyi, ngithanda ukukhuluma indaba yesigali esenziwa iZANU-PF esixotsha abantu mani emhlabeni wabo, esixotsha izizalwana lapho ezalwa khona, sazi ukuthi ithi abantu baye kuphi. So into esifuna ubayazi ukuthi kanti umhlabathi ngezanu kumbe ngwabantu, kanti iZANU-PF kuvotelwa kwayo esikhundleni ivotelwe ukuthi ihlukumeze abantu kumbe ivotelwe ukuthi ilungise izinto ezifunwa ngabantu. Sifuna ukubakwazi khona
lokho omalakha inkomo believe gabule nabo Joseph Chuma nalabo Angleton Spanda babuye bazosiphendula bake basitshela ukuthi iparty yabo lesi senzani manje sizenjani masintshontshela abanikazi umhlabathi wabo
injani waka Studio 7 injani khona ngapho eAmerica injani bonke basakazi liziphilele hayi thina siyaphila lapha eZimbabwe sibona nje ukusafa kuphela lapha eZimbabwe akulanto ehambayo lapha eZimbabwe into zonke ziyansalelana ngani zinkomo ezidonsa zichilile la hayi kunzima cela inews phela lingasilibali nge news asisezwa lapho ukuthi uhamba njani cela imbibala
ambuchamisa walwa lelizwe lokho esikhangile sithule nje zwizwi umfana uyi-1 akula muntu omncedisa kulo lelizwe lapha uyi-1 lolu muntu lawudinga isupport impi uyilwa eyi-1 intsha kanti icathe kuphi ayiphume lapho ecathe khona kuliwe lezi zigebengu zezanu lezi kuliwe lazo siphume elizwe umanje sihlala emazweni angaphandle sihlule kuhlala amafamily ethu asi-enjoyanga impilo yamafamily ethu sibalekele bona izanu izigebengu lezi izigila mkhuba ziyayijekha ilizwe azithwele nzima eZimbabwe sokumele sithatha amafamily ethu sihle sibaleke siyehlala khona kabe kulapho esihlala khona lamakhaza ngapha phethi yabantu anzima ngenxa yemigulugugu le yezanu ndisho
sibingele Studio 7 siyabonga sicela ukuthi Studio 7 lisibiselele i-news zekuseni uma kunzima ukuthi lizibisele lithi isikhathi kancane lapho ukwenzela ukuthi kulezo zantambama libe lesinye isikhashanyana elingasinika sona isikhathi odlala isikwazi ukuhlaziya ngoba baningi abantu abanembono emboni ngani maybe ingasisiza sonke singamaZimbabwe so sicela ukuthi lisengezelele isikhathi laphana ukuzethi sizwe imibono yethu sonke siyabona
Salubonani Studio 7 ninjani ngiyemphawula nami la endabeni yamapulazi kahle amapulazi sesiseqinisweni ipulazi indawo yebhizinesi asindawo yokuthi umuntu usofanele ayakha ahlale khona indawo yokulima pulazi ngumuntu ofuyayo uhlale epulazini uyalima kakhulu kwaseplazini so igovernment mayathatha ixosha abantu abamhlophe swabi ithatha abantu ababafake epulazini uzoyenzana umuntu omnyama uzolimentena ngani ipulazi izolo ingenamali uzolimentena ngani ani plus you see this nje yonke into abayenza
Studio 7 linjani mina namuvumelana lo budo othawanta abahlungane lezana izana libulele lizwe kodwa babhizothe izana ku right izana iphethe kahle abantu mara abe kumuntu ezinganani ngonto izana isiyo phathi ukuthi abantu bangathambe ithamati sidilizela abantu ngesikhathi esinzima kunethizulu kanje balimile ukudla kwabo sokudayiswa sokuthiwa kuthiwa kuthiwa kunjalo ayisebedayisa inkomo ngama $70 kwakwavela ngakhona ikuthi abantu kabafundi bangavela baphiwa ama KFC sebegijwa kuthiwa hayi izana isam Ethan yonga KFC la sesibajikela manje
Studio 7 awu ekseni sibingele bantu bakithi vusana makhanda lagijima litizano ye ini namhlanje lijikela like yazi amahe wa wrong esiswini nasi MRP eye mandebele wonke jikelele from Midlands ube navoteli MRP ubeza ngena yini ezonidilizela izilo kuze izindawo ube ngeke so sukela namhlanje zazi ukuthi ungumthwakazi melwe zokwakini ungenza njani into zakho makhelwane wena nawo lomuzi wakho ungafuza njani ubaba omunye loyihlo lonyoko fuza unyoko loyihlo
sibingele Studio 7 siyabonga sicela ukuthi Studio 7 lisibisele i-news zekuseni uma kunzima ukuthi lizibisele lithi isikhathi kancane lapho ukwenzela ukuthi kulezo zantambama libe lesinye isikhashanyana elingasinika sona isikhathi odlala isikwazi ukuhlaziya ngoba baningi abantu abanembono emboni ngani maybe ingasisiza sonke singamaZimbabwe so sicela ukuthi lisengezelele isikhathi laphana ukuzethi izimbono ethu sonke siyabona
labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo Kuliviki kuhlelo Woza Friday silomculi womdumo kaMasigandi uEffort LB Chuma odume ngegama lakhe lomculi elithi Inxeleli kaSelo nangu exoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Sibanda
Ini ngawe
Ngimele ngaselo sasuka ezibapha esiyazama ukuthuthukisa umculo wakhe kwele Mzansi Afrika. Inzalo yeToronto le.
Ngizalwa kwaMalindi. Ngizalwa emndenini wako Paulos. Manqoni njalo ngabuselo khona igama lami leqembu unxele likaselo injebomvu ula ngaqala ngeminyaka yo
2017. Uyaziphekela umculo wakhe njalo selamadlaladi ambalwa
ushune engudlalayo ngobiza ngesinxele obhala ingoma eqenjini nemuqobo lwami ama-CD lengesine ama-album mabili ama-EP
inxele likaselo lisebenzela abanye abaculi abathize kumculo wakhe
Sibani umfoka Dube siyabonga umfoka Fakude Shunikazi ushunike ngwayo umntakanko ongobese nomshikashika umfoka Mabaso bangigqugquzela ukuze ngicule idlamuva umfoka Mabhuladi umfoka Ngwenya ezalwa kwelakithi enyama endlovu eqhona
umculo wakhe uyatholakala ebulenjini be-internet
ngiyatholakala msakazi wami kuma-social media ku-YouTube inxele likaselo injebomvu ku-Facebook page inxele likaselo injebomvu ku-TikTok ku-WhatsApp 073 56 544 59 ngizokwazi ukuxhumanisa nomuntu oseduze sokuya ukuthi wena ulifuna ukuphi i-CD
Umculo kaMasikandi uthandwa ngabantu abaningi eMzansi inxele likaselo seliphakathi yilo ke besikhwethisela lo kuhlelo woza woza Friday libe nempela zona emnandi igama lami ngenza Jesus ba
Sibonge uEzra Chisa Spanda osiphe uhlelo Woza Friday luyeza njalo uhlelo ngeviki ezayo. Lingakhohlwa iLive Talk elandelayo namhlanje sikhangela isimo somnotho welizwe esiqhubeka sisiba sibi ngamandla sidala ukukhuphuka kwentengo yempahla nsuku zonke. Singakehlukani sihlobo othi sikhangela ezinye zendaba ebezikhokhela. Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu zithi okwenziwe ngumsekeli kamongameli ukusola uhlelo lwemunumunu scholarship kuphambana lesisekelo sombuso welizwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.